Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthwakazomo hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla ka 27 kuNhlangula 2018 nguNtungamile Nkomo endabeni zethu lamhlanje
laba bagcina president sizahlala phansi njengabalweli ngizenkululeko sibone ukuthi singakusebenza kanjani but into engumqoka singakushisa ukuthi president wethu abe chaya egcekeni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho namuhla eWange. Lo ngumhlangano wakhe wakuqala ngemva kokuhlaselwa ngebomba kobulawayo ngomgqibelo.
Awungathatha isecurity ongayazi ukuthi ngekabani ngoba lo okubonele nguyo impilo yakhe engekho safe but thina sisefu ngoba siyazihambela sikhululekile kathina enemy lo muntu.
Amabandla aphikisayo athi kafuni kuphiwa abavikeli isecurity ngohulumende phezu kwesehlakalo sebomba elibulale abantu ababili emhlanganweni weZANU-PF ngomgqibelo. Ikomiti yetalele parlamente eMelika ipasisa inguquko kumthetho owafakelwa uhulumende weZANU-PF izijeziso zenotho owezidera. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano wokukhankasela ukhetho eWange namuhla. Lo uba ngumhlangano wakhe wakuqala ngemva komhlangano awenzele kobulawayo ngomgqibelo. Lapho okudubuke khona ibhomba labulala abantu ababili njalo lalimaza abanengi abagoqela iziphathamandla zikahulumende. Umnangagwa uzavula isitishi samagesi eWange kuqala andubana enze umhlangano lo labasekeli bebandla lakhe. Umhlangano lo uza ngesikhathi abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko abasekela iZANU-PF eZimbabwe Liberation War Veterans Association besithi bakhathazekile kakhulu ngokungavikelwa kuhle kukaMnangagwa ngemva kwebhomba langomgqibelo. UGibson Bebe uyalandisa.
Lokho kuphume ngemva komhlangano wenkokheli yezicindi enhlanganisweni le yabalwela impi yenkululeko emahofisini abo aseHarare. Umgcini sihlalo wesigaba sakobulawayo kule nhlanganiso umnumzana Bernard Ncube owabona isahlakalo lesi eWhite City uthe bafisa ukuthi abalinda umongameli kube ngabalwela impi yenkululeko.
Laba bagcina upresident sizahlala phansi njengabalweli benkululeko sibone ukuthi singakusebenza kanjani but into engumqoka singakushisa ukuthi upresident wethu abe chaya egcekeni sizamekashe ukuthi this will not happen. Asoze kwenzakale futhi njalo abakwenzayo bangacabanga ukuthi bazalithola lelo two. Asoze sibanike futhi lelo two. Silizwe leli lifuna ukuthula yikho lamhla ubona upresident eyingxenye yabantu okuthiwe basayine ipeace lokuze.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esithi kaguqule amapholisa labanye abengxenye ye-CIO abavame ukuhamba labo ngoba kasabathembi. Uncube wengeze esithi kuyathokozisa ukuthi lokhu akuzange kubangele ukuthi abantu beZimbabwe beqalise ukudlakela ngemva kwesihlakalo sangomgqibelo.
Sifuna ukuthula elizweni leli abantu beZimbabwe. Leli lizwe lokuthula njengoba leze thekele yazibona ziyabuya lapha ziyancuma ngokuthula kuseZimbabwe. Lokuthi siyababonga abantu beZimbabwe ngokuthi ngemva kokwenzakala izahlakalo eziningi abantu baleli lizwe bafundile, abantu baleli lizwe ngamakholwa, abantu baleli lizwe balembeko bayahlonipha.
Isikhulumeli senhlanganiso ezimeleyo yeCenter for Community Development Initiatives umnumzana Leopold Mnende uthi amapholisa namalunga e-CIO kumele bezame ngazo zonke indlela bethole izigubamkhuba ezaphosa zabulala umongameli ngempelaviki. Uphinde wathi sokumele umongameli amabandla ezombusazwe labanye abakhokheli bekhulume ngokutholakala kwabantwana emhlanganweni ezombusazwe njengoba sekubafaka engozini.
Njenge Center for Community Development Initiatives in Zimbabwe, sithi amapolisa lamalunga e-CIO kufuze bezame ngazo zonke indlela, bezame ukuthola everything behind the incident eyenzakala kobulawayo e-White City Stadium, ngoba that was the only time esabona into enjengebhomba isiba khona impilo ka-president ifakwa at risk. Ngiphinde futhi ngithi sokufuze ingxenye zikahulumende la ihulumende ekhokhelwa ngumongameli beyalisa abantwana ukuthi bebekhona emhlanganeni yezepolitics emaralini, ngoba sokufaka impilo zabo lawo engozini.
Kulabantu ababili ababikwa belahlekelwe ngomphefumulo kusohlakalo sangomgqibelo. Amapolisa asebeke umvuzo emuntwini ozathola ulwazi lobufakazi balabo abangenisa lokhu okwaduka enkundleni nabaphosela, ngoba kukhanya imifanekiso yamavidiyo kujikelwa exukwini labantu ababehanqe umongameli wobulawayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Ayanda amabandla aphikisayo athi kafuna ukuthi abakhokheli bawo baphiwe abantu abazabavikela ngohulumende ngaso sonke isikhathi kuyiwa nje kugetho. Uhulumende wazise ngomvulo ukuthi uzavikela inkokheli yamabandla ancintisayo nxa ifuna, kulandela isehlakalo sebhomba elidubuke labulala abantu ababili njalo lalimaza abanengi emhlanganweni kamongameli Mnangagwa e-White City kobulawayo ngomgqibelo. Kodwa ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa libe ngelakuqala ukwazisa ukuthi alikwamukeli lokhu. Uchamisa uthi yena ke sabi lutho ngoba elikholwa elithandazayo njalo uthi uZulu weZimbabwe akalaso isizathu sokumhlasela lanxa engaze engene emphakathini ehamba yedwa. UChris Kande weStudio 7 uxoxelo nobhala ubona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu. Yena othi labo kabayifuni isecurity evela kuhulumende.
Awungathathi isecurity ongayazi ukuthi ngekabani, ngoba lowo okuboneleyo nguyo impilo yakhe engekho ngabe engekho safe, but thina sisefu ngoba siyazihambela sikhululekile, kasila enemy lo muntu. So zabe kubulala uyabe kubulala sithi ufunani kuwo. Ungahamba udinga izitha vele empilweni ugcina usuhamba usesaba, kodwa empilweni sifundisa ukuthi nxa ungumongameli ungabi lezitha, ungenzi izinto eziza kwenza ube lezitha ukuze ukhululeke elizweni. Campaign ihamba kahle sibili ngoba sibhizi sibhela emakhaya lapha la kanye edrobheni, sikuhamba kuhle konke.
Ye manje akuladubo yini njengoba sisizwa ukuthi indaba yezihlalo ingani yahlupha ukuthi abanye abe MDCT bakhanya sebethatha eziningi?
Akulahlupho, kuyenzakala ntsho. Kufana lokuthi nxa lingabantwana bomntu wani liyake liqabane, lingaqabana litshayane, kodwa kasikho ukuthi liyaqotshana ngekhaya. Sikwemukele thina konke khona lokhu ukuthi kwenzakele, kodwa iqiniso yokuthi abantu sathi siqalisa into le savumelana ukuthi khona sifuna injongo yethu ukukhiphizana. Lokho sini khonapho ukuthi injongo yethu ikukhiphizana, and sithe ebantwini bonke kasambeni siyovota ngobuningi bethu sikhiphizana.
Manje abasekeli benu libatshelani kudaba lona lona?
Hayi, abasekeli bethu akulalutho olurongo, kwenzakele kodwa silawo amasitho okumele siwakhampeni lesiwini, njalo thina injongo yethu ukuthi izani iphume. Lokho esimikhonapho ukuthi izani iphume, wonke umuntu kayenze khona okho esasikuvumelene, sisekele uhlelo olukhona ukwenzela ukuthi izani iphume, ngoba injongo yethu ikhiphe izana sokuthi eParliament. Njalo futhi injongo yethu ukuthi ukuze izani iphume kumele sibe nomongameli ongasowezani. So abantu bonke abahambe beyovota bevotela umongameli, lama members of parliament yona la khona ezigabeni zabo, labo councillor bavotela iMDC Alliance.
Sizwa kuthiwa ezinye izihlalo zaphiwa ibandla elisekelwa ngumgabe ele-NPF, kungakho liqiniso yini lokhu?
Hayi, lokhu asikho qiniso, ngoba kula mtolo obufakazi lakho ngamahungahunga akhulunywayo kodwa angalabufakazi. Akula mntu ongaba lobufakazi ukuthi yiphi sakhona esaphiwayo. ikakhulu ngapha thine elisini lemathebelele ndikakula isihlalo sasilabo thina bonabo kwe-nomination court kobulawayo bezifakela bona bodwa lathi sifaka labo befaka. For example kobulawayo khona phana bafaka 12 lathi safaka izihlalo zini ziyane zakobulawayo ezikwanileyo. So kakusiqinise ukho sithi kungamahungahunga akula nto engingayiphendula kulokho ngoba yabe sengikhulumi ngizwe ngabathi.
Kanti insiza khona kwahamba njani esizwa kuthiwa iZANU PF yahle yazitholela nje lina lingancintisanga?
Ye laphana kungabe kwaba loku ngoba ama-city lawo khonokho ukuthi abantu bayaxokozela. Yayiphiwe iZim People Fest. Ngakhonokho ukuthi abantu bayaxokozela ugcina ungasakwazi bengasakwazi ukuthi kuyini okumele bakwenze. Balibala ukuthi khona bafake in i-candidate khona phana. Wonke umuntu kazanga kunanzelele khonokho. Ngoba i-structure seMathebeleland South kwakumele ukuthi sibone ukuthi yonke indawo kulabantu abancintisayo.
Unkosazana Rita Ndlovu ngunobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ze-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande we-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje ibandla eliphikisayo kweleBotswana, eleBotswana National Front lithi abomanyano we-African Union labeSADC kumele baxwayisise udaba lwebhomba leli njalo babe leqiniso lokuthi ukhetho oluzayo luqhutshwa ngokuthula. Kubika uMartin Ngwenya.
Isikhulumi sebandla leBotswana National Front iBNF umnumzana Justice Hunyapa uthi bayasisola isehlakalo senzakeleyo emhlanganweni weZANU PF ngomgqibelo ngoba silakho ukuphazamisa ukuthula elizweni. UHunyapa uthi ukudubuka kwebhomba elibulela ababili latshiya iningi lilimele kakubi lilakho ukungenisa ilizwe empini yomdeni ongayisikho iZimbabwe kufisayo ngesikhathi ilizwe lizama ukwakha umnotho osowabhidlikayo. Ibandla leBNF likhuthaze inhlanganiso yeSADC kanye le-AU ukuthi ziphendlisise lolu dabo ukuze kube lokuthula eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lungiselela ukhetho luka-30 Ntulikazi. UHunyapa uthi ukulwa ngokuthi kusekelwa liphi ibandla akumelanga kube le ndawo eZimbabwe ezama ukubumba ukhetho olukhululekileyo. Umgcinihlalo weSADC njalo engumongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi uzachwayisisa phezu kwalolu daba njalo laye usigconile lesi senzo. AbeZimbabwe kweleBotswana labo bavumelana lebandla leBNF lona elibengelakuqala kulelizwe ukukhipha ilizwi phezu kwesahlakalo lesi. Umnumzana Allen Ndlovu osebenza eHabron uthi uma eliZimbabwe lifuna ukubamba ukhetho olukhululekileyo kungela ukucabangela ukuthi kulobudlawundlwangu kanye lobuqili izehlakalo ezifana lezangomgqibelo eWhite City azifuneki.
Noma nje singakwazi ukuthi kwenzakaleni ngokugcweleyo ukufa lokulimala kwabantu ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho kulakho ukuthi kufake ama-doubts over ukuba kwama-free and fair elections.
Abanye njalo abafana lomnumzana Anele Sibanda bathi noma nje kwethusile okwenzeke embuthanweni weZANU PF belokhu bezimisele ukuyavota kukhetho oluzayo.
Akutshintshi lutho nokukhona ukuthi sizahamba ekhaya sisiyavota noma nje izenzo ezinje ezingazwiseki awula muntu okwaziyo ngempela ukuthi what exactly is going around kodwa ekhaya sizahamba siyevota.
Noma nje bekule mbiko yokwethuselana lapha lalaphana isenzo seWhite City yiso esikhamba phambili kuzehlalo ezingakhwabithekiyo ngaphambili kokubanjwa kokhetho. UHunyapa uthi uqathekile ukuthi iZimbabwe ibambe ukhetho olukhululekileyo ngaphansi kokuthula. Uthi lokho yikho okuzakwenza abantu bakholwe impumela yokhetho njalo babone ukuthi iZimbabwe isendleleni yokulungisa indaba zayo. Ngesikhathi iningi lisithi mayuyu akube lokuthula ngaphambilini kokhetho, abakhokheli bamabandla ajeneyo kade belobulana isivumelwano sokuthula esikhuthaza abancintisayo kanye labalandeli babo ukuthi bangangeni kwezodlakela. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Ikomiti yedale lePhalamende kweleMelika ebona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe izolo iphasise inguquko ezafakwa emthethweni wezijeziso zenotho ezetheswa amalunga eZANU PF iMelika oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act. Kulinguquko eleMelika lifuna ukudlelana kuhlele leZimbabwe. kodwa lithi lokhu kungenzeka kuphela nxa uhulumende engaqhuba ukhetho olukhululekileyo njalo adinge abantu abanyamalalayo phansi kukahulumende kaMgabe. Ababalisa umnumzana iTai Zamara, uPaul Chizuze, loPatrick Nabanyama. Lithi njalo ibutho kumele lenqatshelwe ukungenela kwezombusazwe kanti njalo lekomishini yezokhetho kumele iqhube umsebenzi wayo ngobuqotho. Abakhokela imizamo yokuguqula lumthetho nguSenator Jeff Flake loSenator Chris Coons bona abake bethekelela eZimbabwe kunyanga ezisanda kwedlula. Amabandla ezombusazwe angamachumi amabili lantathu atshengise ukuzinikela ekukhankaseni ngokuthula izolo ngokusayinelana isivumelwano. Lanxa kunjalo amanye amabandla akhala ngokuthi amaphepha awo okukhankasa amaposters ahlala edatshuliwe njalo nje. Kubika uBathabile Masuku.
Abamabandla ezombusazwe laba bathi amaphepha lawa bayawabhadalela njalo bezwa ubuhlungu ngokudatshulwa kwawo. Umnumzana Nkululeko Chuma okhankasa eInsiza South esabelweni seMathebeleland South emele umanyano wePeople's Rainbow Coalition uthi balohlupho kumaposters abo ngenxa yokudatshulwa.
Silohlupho kumaposters ethu, uhlupho lolu lukabili. Okuqala silamanye amabandla afike endaweni lapho ibandla lami elabe lifake khona iposter lanamathisela, elinye ibandla lifike lidabule lifake eyalo iposter, kumbe njengoba nyabe ngifake mina ngeselo tape ngiyithengi esiyithengileyo njengebandla, bafike bona badabule ukuthi batshiselwe ukuthi base befake okwabo. So luhlupho esilalo lona lolo ukuthi afice ukuthi ke amabandla amanye ahloniphi amanye amabandla kusiya ngakhona kwama-posters. Kodwa kuvele kungumthetho wezekho khona ku-code of conduct yama-political parties esasayinayo ku-nomination court ukuthi kumele amabandla ahloniphe amanye amabandla.
Uchuma wengeze ethi basalungiselela ukuhambisa isikhalazo sabo ezek.
Sisesibangeni sokuthi sihambise isikhalazo esifana lalesi sesibikileke emabandleni ethu kubukhokheli bethu ukuthi silohlupho olufana lalololo. Ngoba anti la amaphepha adojwanga, amaphepha la abhadalela kule zindleko zakhona. So ke sithemba ukuthi ke ubukhokheli bamabandla ethu buzohambisa lezi zikhalazo emthethweni kumbe kuzekhi ngokwayo.
Umnumzana Josphat Mzacangulube okhankasa ezimele eBulawayo South uthi laye uthwele nzima ngokudatshulelwa amaphepha akhe ethi njalo amapholisa awathathi nyathelo ngalokho.
Uhlupho odlanga lalo ngolwamaposters mina njengokuthi njengomunye wabantu abavele beqase kudala ukukhankasa bengekho vele emabandleni. So uhlupho olukhona ukuthi amapatla esithi ngamapata amakhulu yiwo asedabula amaposters ami nge-weekend adatshule emini libandla elibusayo iZANU PF bewadabula eground eseground lendaweni ezethuzanlesizinda eground badabula amaposters ami. So yikho ngisithi ukuthi kuyinto engayisiyo engalunganga ngoba kuyadinga kuvusisa udla ngodlwanga ngoba lami imali angiladona njengabo bona abantu bezanu PF balezimali ngoba yila. So kuzwisa ubuhlungu ngoba badabula amaposta amakhulu.
Unkosikazi Naki Mawaro owebandla leZip okhankasa eBulawayo Central uthi yena kakabi lohlupho lokudatshulelwa amaphepha akhe okukhankasa.
Mina kuziphi ningu MP, aspiring MP candidate kuBulawayo Central. Hayi, okay, mina ukukhuluma iqiniso ama ngisiyafake wona anzange ngibone adatshuliweyo akhona sibili.
Insuku zokhetho ziyasondela njalo ubudlwangudlwangu lodlakela sokuqalile endaweni ezehlukeneyo zelizwe okugoqela ukuphoselwa kokunakanelwa ukuba libhomba embuthanweni wokukhankasela usekelo owezanu PF kobulawayo ngempelaviki edluleyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ibandla leMthwakazi Republic Party liqhube umhlangano lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ngempela viki lizikhuthaza ukuthi ziphindele ekhaya ziyevota ngenyanga ezayo. Kubika uBenedict Nhlapo.
Sobashiya bazale kaya sabu masakena wamanyamazwe. usuku labantu abebebuthene emhlanganweni womkhankaso wezokhetho oqhutshwe libandla lemphakazi Republic Party eJohannesburg ngempelaviki. Leli bandla lincintisa kukhetho lwamhla ka 13 Ntulikazi 2018 lilabameli bedali bephalamende abedlula amashumi amathathu 34 namakhansela edlula amashumi ayisishiyagalolunye 96 abancintisa endaweni ezijiyeneyo kwelemandebeleni. Umkhokheli waleli bandla umnumzana uNqondisi Moyo utshela icuku ebelibuthene eJohannesburg ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe balelizwe lilodwa kuphela kanti lolo lizwe yilo kuthiwa iZimbabwe. Umoyo uthe ukuthi ufike komakhelwane wafika wanatha itiye lamabhanzi akutsho ukuthi sekungangeni.
Kusamele ukuthi babuyele siyesebenzele ekhaya ukuze sithole inkululeko yethu ngoba silibandla elilwela inkululeko yabantu bakomthwakazi bala emathebeleni lasemidlands. Ngokunjalo sibhekane lalo khetho sifisa bonke abatsha bakithi abagcwele lapha bakhuthaze abadala babo emakhaya ukuthi bavotele ibandla lemthwakazi Republic Party.
Langamazwi angezelelwa ngokhokhela besifazane baleli bandla kule South Africa uNkosazana Mbelile Dlodlo.
Ngifisa ukuthi ngabe omama abaningi laba balapha eSouth Africa ngoba nje emakhaya abantu bengekho abaningi. Sihambe nini ngobuningi siyovota nalosi abangaregistered bagqugquzele abantu babo basekhaya isihlobo zabo omama babo abantu babo bavote bavotele MRP ezaletha utshintsho ebantwini abakwamthwakazi.
Ongedumileyo obongani Ncube laye ubekhona esenza ezibukwayo kulombuthano.
Wamzilikazi akusalinywa sekulinyalwa, akusadliwa ngamandla sekudliwa ngamanga, akusabusa abaqinileyo sekubusa abaqinileyo, simukile isililo kusela isililo kwesesilo, lususiwe usizo sasala losiza isizwe, uthuthile ukuthula kwasaluthuka kwesikamthwakazi.
Sikhulume saleli bandla umnumzana Mbonisi Gumbo yena akhuthaza abasemazweni ukuthi basebenzise lolu khetho ukuletha ubukhokhela abamfunayo ekhaya, hatshi ukuhlala bekhala ngomlomo bengenzi lutho ngakho.
Iyasiyanela imisebenzi ekhona koBulawayo. Iyasenela imisebenzi ekhona emathebeleleni yonke. Kodwa okusenza ukuthi sithwale nzima ukuthi asila political power. Okuthi uma singatholi political power sizibuse kuzindawo zethu kuze senze ukuthi sibe lethuba elihle kakhulu lokuthi siphumelele njengesizwe.
Bekujatshulwa-ke kulomhlangano njengoba bekulabaculi bomdumo werumba lembube bethokozisa uZulu. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kuhlandla lokuchaya abancintisa kukhetho lukamongameli namuhla silomkhokheli webandla le-NCA umnumzana Lovemore Maduku. Ungubani kahle kahle? Uyalandisa uMark Peter Ntambe.
UMaduku ngomunye wabangamathumi amabili lantathu abakhankasela ukuthola isikhundla sikamongameli welizwe kukhetho lwalonyaka. Uthi inkinga enkulu esilayo isisekelo sombuso esingaqinanga okwenza ilizwe libuswe ngendlela engayisiyo.
The most serious problem with the current constitution is that it is a one center of power constitution.
Inkinga enkulu ngesisekelo sombuso esilazo ukuthi yi one center of power constitution. Silomongameli olamandla edlula bonke emhlabeni. Umongameli weMelika ulamandla hathi ngenxa yesisekelo sombuso kodwa ngomumo wezopolitiki kulelo. Kodwa owethu uthola amandla kusisekelo.
UMaduku wazalwa mhla ka 20 Ntulikazi ngomnyaka ka 1965 ngabazali abangabantu makhazechi pinge esabelweni seManicaland. Waqhuba izifundo zomthetho ekolijini elikhulu leyunivesithi yeZimbabwe wazokuya eCambridge leOxford eNgilandi wathola isicoco sedoctorate ngomnyaka ka 1999. Umnumzana Ruramai Musiwa odabuka eManicaland uthi lokhu kwenza ebelethemba lokuthi uMaduku engenelisa sibili ukuba ngumongameli.
I desired his integrity, his intellectual capacities.
Nijabulela ukukhalipha kwakhe engqondweni nokuthembeka kwakhe. Wenelisa ukuthola i-degree laphezulu le-doctorate eleminyaka ekhonapha kumachumi amathathu nje kuphela.
UMaduku wakhokhela umkhankaso wokuphikisana lesisekelo sombuso esasifunwa nguhulumende weZANU-PF ngomnyaka ka-2000 okwenza ukuba uhulumende enqotshe kukhetho lwe-referendum kulolo daba. Umnumzana David Mukanda ovela kusabelo uMaduku avela kiso uthi umazi njengomuntu olesineke.
munhu anotya Mwari, munhu anotungamidza Mwari pazvinhu zvake zvese zvari.
Umadhuku ngumuntu olomusa, ngumuntu okhonza lokudumisa uNkulunkulu egakathekisa lokhu kukho konke akwenzayo. Ephathisa labaswelayo.
Lokhu kugcizelelwa ngunkosikazi Dalini Chihindi othi unolwazi ngendlela uMaduku aphila ngayo njengomuntu makhaza nje.
Munhu akanaka nothi munhu anosiva Mwari.
Umuntu engibona elungile othanda uNkulunkulu njalo ephathisa abantu kokunenge.
UMaduku uthethe njalo ulabantwana abahlanu, ulikholwa lesiKristu ekhonza esontweni eye United Church of Christ, lapho ake wakhokhelwa ke kuhlandla labatsha waphinda waba ngumgcini sihlalo wesayinodi yalelo bandla. Uthi njengekholwa ubona kufanele ukuba aphathise abaswelayo.
We've actually built homes for the people that have not had homes.
Ngenelisa ukwakhela izindlu kwabaswelayo ezifika kuma 2-roomed house angamachumi amabili. Ngabhadalela njalo abaswelayo imali zama school fees.
Abaswela uMaduku bathi selesikhathi eside ekhokhela i-NCA osokumele achiyele abanye, kanti njalo abanye besithi ukhokhela ngendlela ecacileyo njalo befuna ulwazi alalo. UMaduku wahlukuluzwa kanenginengi ebotsholwe zombusazwe phansi kombuso kaMnumzana Robert Mugabe. Uthi kasoke khohle ilanga ahlaselwa ngamapholisa ngomnyaka ka-2007 bamephula isandla. Wanikezwa isihlalo sokuba isiqhuqamfundo esigcweleyo ekolejini le-university yeZimbabwe ngomnyaka ka-2011 lapho aqhubekela phambili khona efundisa ezomthetho. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Iqembu leNigeria selilandela amanye amaqembu ezwekazi leAfrika ekuphindeleni ekhaya ngemva kokunqotshwa kwalo iArgentina nge-2-1 izolo. ELeSenegal ilo eselithwele amathemba ezwekazi leAfrika. UEzra Chiso Spanda ulandisa ngokunqotshwa kweNigeria.
Iqembu leSuper Eagles lidlale ngobunono obukhulu njalo lincitshwe umbekwa osokukhomba ukuthi iqembu leli liqede lingelesithathu kungalane kaGroup D. Ukudliwa kwalo sokusitsho ukuthi sebelubhekisa ekhaya ngoba sebephumile kumncintiswano lo. Baqede bengaphansi kweCroatia eqede iphezulu ilandelwa yiArgentina kukanti emsileni kuleqembu leIceland. Abasekeli benguqu bathi amazwe e-Afrika asesekhathana ukuncintisa okuzwayo kule midlalo yomhlaba. Mnumzana Mehluli Mpofu ngomunye wabo.
Hayi, imidlalo sesiyibonile, abafana be-Afrika bayadlala ibhora kahle, kodwa kusho ukuthi i-experience yiyo engathi ayikabi khona ngoba siyabona nje sokuphuma amathimu wonke oyi-4 sokusele i-1 iSenegal. Sizazama next time o-Argentina nampa. Nxa ufuna ukubona ukuthi ibhora aliphele until 90 minutes, nasiyani i-Argentina ilwisile yalwisa kwaze kwatshaya 87 minutes.
Kukanti iningi likhala ngokuthi iqembu leNigeria baliqilile ngoncitshwa ombekwa. Umhlangano dabula usola uNompembe obehluleka ukusebenzisa uNompembe kamabonakude i-VAR ngendlela yakhona.
Nigeria lapha lizamile kodwa akubanjelwa nje babanjeliwe ngoba lalibe yi-penalty labo nomuntu ubanjile sibile ukuthi i-VAR yangikhona isebenzani manje sigcina singasakwazi. Kodwa hhayi, bayithi iNigeria izamile ngoba nje uthi lawa kodwa ibhora ngele 90 minutes. So lawa kumele bedlale kuze ukuthi urefeze ethi nqa emphethelweni njengoba la i-Argentina ibidlala. Uningi-ningi asizawubona.
Abaningi babuka le mdlalo kumabonakude njalo sokwenze labo mama bangathandi inguqu babukele. Unkosazana Dorothy Gagisa laye sehlala ebukele kumabonakude.
Hayi, nami nje noma ibhola nganithandi kodwa nxa ukuthi babuyalithanda ngiyalibukela. Mbukelele Nigeria lebeyiqila apha ngizwa nje inhliziyo yami ibuhlungu. Iyachaza lona, I think senza libukela nje uzokwefika ama-finals.
Imidlalo le isaqhubela phambili kwele Russia. Izwekazi le-Afrika selikhangelele iqembu leSenegal ukuthi liphakamise iflag. Lona-ke lizanqikelana lele Colombia kusasa ngolwesine ngehola lesine emini yantambama 4 p.m. Inganqoba lapho selisiya kusigaba sesibili kumncintiswano we-FIFA World Cup 2018. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Siyabonga jahelidala ukuziphetha sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uza kwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho namhla eWangelo. Uba ngumhlangano wakhe wakuqala ngemva kokuhlaselwa ngebhomba koBulawayo. Twakazomuhle elijone kuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-half past 7. Olivalelisayo nguntungamilinkomo elijone kuhle.